umbuso kaMgabe wawuseleminyaka engamathumi amathathu lasikhombisa, yena ngokwakhe seleminyaka engamathumi ayithoba minwemibili lantathu. Ekhuluma le-Studio 7 ecingweni, omele wangecentral kudayela ephalamende umnumzana Fortune Molokeli owebandla le-MDC uthe isinqumo sokuthi baphatheke ekususeni uRobert Mugabe sabuya kwindlela yokuthi ilizwe kuqhubekele phambili.
I think iposition yethu is very clear ukuthi we really wanted ukuthi as part of the process of transition in Zimbabwe forward, wakuqaphela ukuthi yonke imizamo yayikhona ukuthi ubaba uMgabe asuke esikhundleni ibe khona. So tonight MDC, we do not regret ukuthi we supported the process yokuthi uMgabe asuke power. It's just a step in taking Zimbabwe forward.
Kodwa kunjalo iningi lababandla aphikisayo litshengise ukudaniswa indlela uhulumende kaMnangagwa ephula isisekelo sokumayanisa uZulu weZimbabwe esaba khona mhla amabandla atshiyene evumelana ukususa uMgabe enkundleni yeZimbabwe Grounds. Batsho lokhu besola ukuhlukuluza kwezinkokheli zamabandla afana le-MDC ngamalunga engadla namapholisa kahulumende. Isikhulumeni sebandla eliphikisayo ele-United African National Congress umnumzana Alpheus Mapranga uthe uhulumende kaMnangagwa kagcwalisanga izifiso zamabandla aphatheka ekushintsheleleni kokususa uMgabe ezazikhangele ukuthi kuzakuba nomehluko okubahlukuluza okwakusenziwa nguhulumende kaMgabe. Inhlanganiso ezivikela amalungelo kaZulu lazo ezasekela ukususwa kwaMgabe zithi uMnangagwa usehlule uZulu ngokungaphumi namacebo angahlenga isizwe. Ovukela amalungelo abatsha unkosikazi Jack Inkomo ekhuluma le-Studio 7 uthe iningi lalabo abahamba umango omude betshengisela kwakungabatsha ababelethemba lokuthi ukususwa kukaMgabe kuzawavumela amasango okuthi intsha yalesi sizwe layo nezokuthola amathuba kwezombusazwe. Uphinde wathi abatsha yibo abaqoqela iningi labantu ababebhalisa amabizo abo ekuvoteni, kodwa lokhu kubuye kwabadanisa ngemva kwesehlakalo sokudutshulwa kwabantu eHarare.
Njengenhlanganiso ezivikela amalungelo abantu, sananzele ukuthi ukususwa kukamongameli Mgabe kwanika abatsha ithemba lokuthi labo sebengenelisa ukuthi bangene kupolitics. Kodwa sinanzele ukuthi ngemva kwento ezinjengokudutshulwa kwabantu kanye le-election elatshontshwayo, iningi labatsha selihlela lasithemba lisaphatheki kwezombusazwe.
Umphathi Ntambo wenye inhlanganiso evikela intsha elizweni e-Platform for Youth Development umnumzana Clarice Maduku uthe umbuso kaMnangagwa awukagcwalisisi izithembiso zawo zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uthe umbuso lo uphatheke ekulondolozeni amandla awo usebenzisa ibutho.
In short, the new era has made a lot of promises that has not yet been met. Much of the promises has to do with improving the economy of Zimbabwe, and that is the basis for which people use to judge and say, hey, are we really in a new era?
Imizamo yokukhulumisana namalunga ebandla le-ZANU-PF itshayele edwaleni ngemva kokuba i-Studio 7 yaziswe ukuthi ikhulume lesikhulumeli sebandla umnumzana Simon Khaya Moyo yena ucingo lwakhe belungangeni. Umkhokheli wabandla le-MDC uNelson Chamisa ekhuluma emhlanganweni eMarondela uthe kusukela uMgabe aze abuse akuzange kubulawe umuntu edolobheni lebutho esithi lokhu kuqalise ukubonakala kumbuso kaMnangagwa. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.